ye ukudlephana okukuzana uPF kusibonisa ukubana iisho esilala siyi-raiser e-leadership ukubana eZimbabwe sileka i-leadership kuhulumende lakuma-political parties yikho kuyinkinga enkulu. Umuyi uMgabe watshiya ebhalile incwadi ethume umuyi njalo uSimon Khayamoyo ukuthi abhale incwadi yokuxotsha uMnangagwa. Ungayibala kahle liyana ncwadi iyatshengisa exactly i-character ye-leadership ekuzana uPF. So ababe ibhala ngalesana sikhathi babetsho beqinisile. Yikho ubona abantu sebedlephana bazaqala ukubulalana khonokho akusoze kumangaliso ngoba yi-nature yezana uPF e-violence. Abenelisi ukuthi basolve ama-problems kungela kulwa. Yikho ukusiba nomthelelo ngitsho laselizweni. I-issue ye-succession has always been a problem eZimbabwe.
Ye, kodwa siyake sikubona vele kusenzakala kubandla leZanu PF konke lokhu. Begcine bekulungisa bona ngokwabo. Ngakusoze bekulungisa.
Kuzalungiswa ngokuthi olamandla okumbe ngithi ole support ye-security, amapolisa ole support yamasosha uzagcina enguye oprevaileyo kube sokulungiswa njalo. Kube sokusithi laba abanye njengabantu abangela principle bazalandela lokhu okuyabe sokusenza leso sikhathi. Sikubone ngo-2017 wonke la ama-province esiwabonayo sithi i-D2030 yiwo ama-province a-endosa ukuthi i-D axotshwe ngumgabe ngo-2017. So yikho ngi-raise ama-issues obuntu le principle kubantu bezanu-PF ukuthi hhayi imdlwempe nje kuhlala kudletshwana.